Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Nhlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi eselahlekelwa zinkomo ezingamathumi amabili siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo. Izakhamizi zeBhambathi emangweni wePlumtree zihlalela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idalele Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye, kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. UJarumbira uthole amavoti alikhulu lamachumi ayisikhombisa, ngiyaxolisa, alikhulu lamachumi ayisithupha lanye 161, kuthi abangamachumi amathathu lanye 31 bayekele ukuvota, abalichumi lanye 11 bakiliza amavoti abo. Ngokwakuqala ukuthi umuntu ovela emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akhethwe ukukhokhela leli dale. Intatheli zindaba eStudio 7 uThuso Khumalo usethulela lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Induna uJarumbira unqobe kulolu khetho engancintiswa muntu ngemva kokwaliswa ukuncintisa ngomeli wePhalamende ovela eMalawi, ngoba ukhethwa kwakhe bekungahambelani lalokho kufanele ulandelwe. Esethula inkulumo yakhe kwamukela ukukhethwa kwakhe, induna uJarumbira uthe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukubuyisela isizoda sePan-African Parliament ibe indawo yokuthuthukisa i-Afrika hhashi eyokulwa.
I'll promote adherence to the principles of good governance, democracy, human rights, international humanitarian law, peace, stability, and all objectives of the Pan-African Parliament. So help me God.
Idalele Pan-African Parliament libunjwa izigaba ezinhlanu zamazwe adabuka eMpumalanga, eNtshonalanga, eZansi, enkabazwe lenyakatho. Ngemva kodlakela lokhetho lwanyangenye, i-African Union ilaye ukuthi ukukhethwa kwenkokheli zali Parliamente kuza kwenziwa ukutshintshanwa phakathi. Njengoba-ke iMpumalanga, iNtshonalanga lenkabazwe yezwekazi bese bevele belitholile ithuba lokufaka umongameli esihlalweni, i-African Union ithe inyakato lezansi yibo kuphela kufanele bancintise kulolu khetho. Enkulumeni yakhe ukwemukela umkhokheli wale iPhalamende omutsha, umgcinihlalo wenhlanganiswe ye-African Union uMnumzana Musa Faki Mohammed ukhuthaze amalunga ale Parliamente ukuthi ekele ukulwa akhuthalele intuthuko yezwekazi.
We are at a turning point in our history, and it is only when we are united in spite of our diversities and different views. Let us not forget to ensure that we can get to the Africa we want.
Iningi labameli balelidala badabuka emazweni asezansi bemukele kakhulu ukukhethwa kwaMnumzana Jarumbira besithi kuza kupha lolu luhlu ithuba lokusombulula inhlupho ezibhekane lalo. Okwamanje iPan-African Parliament ayilawo amandla okwethula imithetho, kodwa isebenza njengomxwayisi we-African Union. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukuxhasana kwezizalwane zomhlubulo weMandebeleni kuqhubekela phambili esinye isakhamuzi esalahlekelwa zinkomo ezingamachumi amabili nanye. Siphiwe usizo lwezinye njalo inkomo ngamalimi abadabuka emhlubulweni weMandebeleni. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umhlabeleli uSikhosana Buhlungu wancediswa ukwakha umuzi wakhe eNkayi. Kuthi kumaviki asanda kwedlula, umfelokazi kaElvis Nyathi owabulawa kwele South Africa uncedisiwe izizalwane zeMandebeleni ukwakha umuzi wakhe. Sezikwenzile njalo izakhamizi zesigaba seMathembeleland ukuphathisa imuli yakumpofu emangweni wenhlekisa eNkayi yona yalahlekelwa zinkomo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Inkomo zakumpofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane icabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala esimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje kusisiwe nesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe uManzi te.
Nesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe sizwa lo mkhosi ongangawona lo asukumela phezulu. Beza ukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamle mo ezinsikazi kule nkunzi A1. Nkunzi A1 yona le leni okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezukwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bantshela ukuthi ayinkomo lezi abanike zona. So mina ngisiphathe kuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zizokwenza imali. Inkomo esezishiyene lalezo, so mina ngisiphathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo.
Umnumzana Jafet Jazz Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisaneneyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngoTshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamazi adonethileyo. Ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezi singathi umhlobo ongcono owe-improved. Inkuza ezizileyo inkuza engcono engumhlobo ukuthi inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kumbe ukwenzani. Nasilima senzinjengamadonku senzinjengamatrakta like inkomo ibe yokufuya in terms of what literally izathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sekuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singafor ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezidijini okakhulu lisebenzele ogatsha lwe-vietnam silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-vietnam ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu lowu nalowu usebenze njani ngapho ukuthenga nje uthatha umuthi ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamuzi zeBambatsi emangweni wePlumtree zithi sezidlela evalweni kulandela ukungenelwa komunye usomabhizimusi izigebengu ebezihlome ngombhobho zamthathela imali engangenkulungwane lenkulungwane zamarandi. Kunakanelwa ukuthi izigebengu lezi zithe zisuka lapho zabalekela kwele Botswana lapho ezibikwa zintshontshe khona ikhombi izolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi seBambatsi umnumzana Difa Dube.
kulusizi kakhulu kwaNkomo ukubona into embi enje isenzakala phakathi kwesigaba ebekade kwisigaba esuliyo esingelazwe ingxabangxoza ezinje esesizibona njenga kulamalanga. Ukungenelwa kwamnumzana uThalu lapha neBhambazi ukuthi injalo eyisiphofu engaboni engumuntu bekade ezizambela nje ngeyakhe indlela la ukuthi aziphilise kodwa ayengenelwa enjalo eyisiphofu engaboni athathene nje yonke imali yakhe ebekade eziphilisela impilo yakhe kubuhlungu kakhulu. Ingakho besifisa ukuthi kakhulu ngawutha ingalo yomthetho phela amapolisa abayisukumele phezulu lento leyo bazama ukuthi babone ukuthi bayenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo kwenzela ukuthi lezi zigila mkhuba zize zitholakale ngoba labantu abasesigabeni bayehluleka lokuthi bengabalonda ukuthi bakhangele abantu abavela ngaphi ngoba njengoba kungabantu abakhanya behamba bethwele isikhathi.
Uthathelwe malini lubaba?
Imali okathe sibekade vele okube sithi basezangitshela kahle ukuthi i-amount yemali ngabeyithethe ngabe kuyimalini kodwa imali ebekade eyibala imali kathi ngajula lapha ko 10,000 ngenxa yokuthi njengakhona ukuthi uyabo ngumuntu uyabulo usadobha laphana laphana udobhe laphana uzama ukuthi ulawo uhlanganise so imali ebekade eseselive lalapho ukuthi ebengabuya ngoba ayethenga izinto zakazithengisayo kodwa basebemthethela ngaleso sikhathi engathi usanda kugoqa imali zakhe kodwa ingakazihlanganisi kahle ukuthi i-amount yakho bekuyimalini kodwa ke bathe bazakhangela izincwadi zabo babona ukuthi bengabe kuyimalini.
Kule sehlakalo njalo sekhombi yakwelebo Botswana entshontshiwe yatholakala eZimbabwe esigabeni senu khonale ungachasisa ukuthi uhambe njani njalo.
Kukhanya izigila mkhuba lezi kusase izigila mkhuba ezifanayo ngoba nxa bethi bayakhangela bathi ukuthi basibeqede ukubambe ukutshontshela umnumzana uThalo imali baqede lapho bangena elizwe laseBotswana bequma egangeni bafika khona ngale bafika basebengena bathatha ilift kwenye ikhombi babuya ekubuyeni kwabo besekhombi khonapho ikhombi yezoba isizoba dropa lapha baya khona base befika behijacka lana umnisa lona wekhumbi lana eBotswana esigabeni ukuthi awusemayitengu esisemngceleni weborder kwalapha emayitengu yiko kumthatha lona umntisa lona bayamchiya yena udriver emlageni egangeni beshe bomuntu ofela khona ngale baphenduka lekhumbi lana sekusebenza ukuthi baqhube layo bengene la egangeni kuze ukuthi bayiyeqise bayingenise elizweni lakithi ngapha esakho yilapho egcine ikhumbi leyo efike yabanjwa emfuleni sehluke kuchapha etshebetshebeni njengoba kungasofubha yi-4 yiko kuvuka abantu bekuseli bevuka bethola ikhumbi lalikhona lapho ikukuvela kwayo yonke information naleyo ukuthi isigemegeme esihlele senzakele ngesifanayo ngoba indlela akhuluma ngayo layo umntisa lomnikazi wekhombi ukhuluma ngokufanayo ukuthi abantu abaphethele ikhombi ngabantu kade bethole umbono.
Alo-ke ngumnumzana Difa wajaphi Bhangodube isakhamuzi sejutshume duzane leBhambathi ePlumtree. Isikhulumeli samapholisa eMathebeleland South unkosikazi Loveness Mangena utshele Studio 7 ukuthi ubengakezwa ngesehlakalo lesi ngoba ubengekho emsebenzini.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Okwamanje njengoba ngitshilo sesingena kumaphephandaba, iphephandaba lobulembu elezimlive.com. Lilo daba lokuthi eSouth Africa selithole omunye njalo umuntu olomkhuhlane wemonkeypox. Umuntu lo uhlala eCape Town njalo ubikwa engakaze ephume phandle kwelizwe. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi uhulumende useyakhe indawo zokwelapha abalomkhuba wokuthatha izidakamizwa. Leli phephandaba lithi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 600 asebelatshiwe kulezi ndawo ezakhiweyo ilizwe lonke jikelele. Okwamanje ke sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ivuka njani bakithi? Hayi, ivukile. Namhla ngumhla ka-9
lapha interviewa uGawule eRekhumalo Ntunga. Uthini uGawule Montunga embuza ukuthi imali yamafuthi petroli phe ikhwelile, uthi kayikhwelanga ezibakwe kodwa ikhwele indawo zonke. Ngiyafuna ukuthi kwelakho Ntunga umbuze ukuthi izinto zikhala ukuthi kunokuze ikhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine, ma into ye-Ukraine phela into zazasebhisiyo. Ngiyafuna ukuthi umbuze ukuthi njengoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele zibe zonke ekhaya, kubangelwe ikhona kwimpi ye-Ukraine na? Ngoba vele kunanto e-right. Umbuze ukuthi njengoba zonke into zingekho-right i-Ukraine iqale nini? Ngoba vele into ephendayo uGawule vele nangiso. Hhayi, mina lubaba lo mina ngazi ukukhuluma. Ebuye ukuthi idwa leZimbabwe liyawayevele ukuthi ngathi ababhoda ngabe beyenzile ukuzinto, bethengisa imikambo, beyithitha izimali. Kanti labo bantu ababotshwayo njengoba niyakhuluma uyabazi, kanti waye bengababuphi labo bantu abanjalo? Hhayi, mina lubaba lwaye. Hhayi, uGawule mina ngazi ukuthi ukhulumani. Ama ikhumuzo zobuhlungu umnotho uyawa uzosisazamthanje ya la bantu ama opposition party yoshumile kodwa yibo bashumile kanti waye bengavuma ukuthi umnotho yabawuyisayo kanti kanti waye bengafuna ukudlala imihlobo kuphela afana nabelungu labaya ama opposition party kuvuka ilishi bazaluke beyalela lapho la bantu abavotela mina azi abantu abanjani mina azi ungasebenzisa lephi igama manje kodwa ngathi ngosebenzisa igama lokuthuka abantu abavotela izayo ungcono nje azi lephi igama libafanele ngoba mina ngazi vele ukuthi uma lokuvotela izayo ngizolingena kuyabe kusithini vele khanda uyabona ku-right wena mvu bakunikeza imali uyiphathi yakhona balekholisa nantu izakho ngoba abantu bayashokola bakithi. Hhayi, siyashokola mani, yazi siyashokola, yazi ukubuhlungu mani, yazi ukuphila egangeni ulo muzi kumbuma ungalamuzi unabazali uchiya abazali zonke izinto ziyaafektha kakhulu mani, yazi ukubuhlungu nento eyizwayizana. Hhayi bakithi, hhayi uyazi ubesikhathi yazifisa ukuthi umuntu wafayo ungcono kulokuphila izimbabwe. Hhayi, izimbabwe ziyahlupheka bakithi. Hhayi, hhayi uGawule labo umnanga ngoba sithwayise nzima mani. Ngapha bathumba abantu, bayachaya abantu, abavumele imihlala ama-ofeta abokhwela emakhaya bayenza intando yabo. Hhayi, mina ngazi kufanele kuyenzweni eZimbabwe Street kumbe sofanele kujesu sosilamulela kodwa hhayi kunzima wakithi. Hhayi, zanu lisibulele Street.
Linjani balalela abahle kuStudio 7 lonke, ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC ibandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hhayi lichayela izandla abafundi bema-universities, kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani. Izanu mina abazikhukhumize bethu abantu abastrikanga, inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa ngiyakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini, emadorobheni kuhamba abaye emsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile, bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu, u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izanu PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isithi nguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity.
Basakazi nabalaleli beStudio 7, ninjani? Okhulumayo nguFelix Qiniso, okhuluma eseJohannesburg ekhaya selupane eJabiwa eKhanda.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu Plumtree esigabeni sakosiwo ukhanya nincune. Njengenhlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, kungabe kwenzeka nke ngibuza, ngibuze le ndoda kumbe lamadoda amabili uchuma lokubelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe basho eHarare kumbe basho ukuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangiyathatha ukubheka kwele kwe ngapha esayidini lethe eMathebeleland ngiqale nje emgwaqweni imgwaqo ifile ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimayemaye ngapha langapha bahlubeka nokuthenga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelayo nokukhulumende kodwa bayabayanga kusumangala umuntu ethi hayi development ikhona mpela kulo kuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi ilizwe and sizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngiyamphendule impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idollar laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushuwapha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwaphi la makhiwa ase uyise idola lasesibhabhu ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo impela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwaphi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
Studio 7 livuka njani livuka njani livuka njani hayi siyavuka bakithi hayi siyabonga bakithi indaba yesithwela zona imihla ngemihla likhatala sizizo ziphuma ezindlela ezimbi zinjalo hayi siyabonga bakithi khulunye sizama udlulisa ukuthi hayi uhulumeni siphendile uhulumeni wezandla and enye into emboni zasitshaya insuku ziyahamba esiqeta amabandla la amanye ngakhulumisana la o-TCC ozapho umthwakazi laba namanye behlangane ndawonye bezama ukuthi bekhulumisane ukuthi ilizwe liyakhekhe ngoba lokho lokho esifuza lokho ukuthi mina ngibandla lelalela akwelapho esiyakhona ukhethe ngasithola sinjalo akwelapho esiyakhona ngoba ngiyazwa mpela amanye amadoda lapha akhuluma mpenhliziyo zobuhlungu athathi nomthwakazi asikhulule nomthwakazi phambili nomthwakazi hhayi lokho kusisebenzele lokho okuthi mina lokho enginje lokho engithi phambi ngeqembu lami elinje ithi phambi ngeqembu lami elinje hambo ukuthi kungasisebenzela lapha into kuyafanele abantu siyihlole ukuthi sifanele sihlole ibandla elistrong elingazama ukuthi likhiphe izami nje i-TCC i-TCC ibandla elistrong uma sikhuluma iqiniso noma mbani uyazibonela lezani ibhizi ngalo ihlukumeza bona abantu bakhona kakhulu sibakhona abamanye amaphatha abafana umthwalo labozapho bahlukunye zodwa kakhulu kakhulu ungathanda ukukhangela ngenyanga abantu e-TCC bengahluphekiswa ka-25 maybe babezapho kabili labemthwakazi sabe sikhuluma imigwaqo lokunjalo imigwaqo yayizwa ngusmith igugudekile ayilungiswa akusebenzi loku bantu bezanu manekile ikhangele ukuthi ilizwe linjani ungajabuliswa nje ukuthi ubuzoni i-TCC ubuzoni mthwakazi buzodani phuma lapho khona into uma ingahamba ihamba kuhambi loku izanu kuthi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 bakwethu siyacela ukuthi imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki siyabonga kwezemelika ukwethulwa kobufakazi bokuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump waba lesandla emzameni yokugenqula impumela yokhetho kuqhubekele phambili izolo omunye owayesebenza ehofisini kaTrump esipha ubufakazi unkosikazi Cassidy Hutchinson utshele ikomiti yedalele Senate ecwayisisa lolu daba ukuthi uTrump wayesazi ukuthi abantu abangena ngenkani esigodlweni ukuthi babehlomile ngembobho. Hutchinson uthi uTrump wazama ukubamba ngamandla umtshayeli wakhe ukuthi amhambise lapho okwakulomsindo khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazo welemelika umnumzana Busane Ntini.
Ubufakazi esibonile okwalesi sikhathi uyatshengisela kakhulu njalo kuyasekela izinto abantu abezicabanga ukuthi kwakulesandla semfene kulokho kwenzakalayo okwapha abantu isibindi sokuthi behambe bengena eCapital abanye bethwele izikhali. Kuyatshengisela ukuthi kwakuvele kukhona ababekuthembile babesebenza ngemilayezo evela kuTrump. So ayimbonangani ngokufakazi sibubonayo bungena amalanga lamalanga angaboni okhona osekwafika wafaka umongameli umbe ngithi wayengumongameli uTrump kachana lokwenzakalayo. Kuyakhanya ukuthi wayelesandla kukho konke akwenzayo ngamazwi akhe ayewakhuluma ethi ama-election yatshontshwa njalo kuyakhanya ukuthi wawulama-instructions wayewapha amaqembu athize. So hhayi, ngombono wami ngibona ngani isandla semfene sasikhona njalo ubufakazi esibubonayo bungena amalanga lamalanga bulethwa ngabantu abaningi ababesebenza duzane laye umongameli uTrump. Kuyakhanya ukuthi hhatshi yiyo imfene ngowayo upresident Trump.
Kodwa siyabona ukubana akhona amanye amacala amaninginingi ake etheswa owayengumongameli yena lo uDonald Trump. Akhanya amacala angikhona egcina engaphumeleli ukuthi abuhamba njani. Ubona ungani okwakathesi kukhona yini esingabona kusenzakala?
Amakhothi alapha e-USA kwesinye isikhathi kusuka kube lenkinga. Kwesinye isikhathi nxa umuntu elesikhwama njalo lama-lawyer athize kusuka kube khona abangakwenza ukuthi ama-cases amaningi kugcine sokuseglwa out of court line. Kodwa uma sibheka mina angisomuntu we-legal kodwa ngiku-business side of things. But uma sikhangela amacala asekaba khona abekhangele ngithi adeseduzane laye umongameli uTrump bekungamacala akhangela ama-organization akhe ama-business akhe kumbe ngithi i-non-profit yakhe ade engekho amacala abhekane laye yena ngokwakhe njengomuntu engu-Donald Trump. So mbona ngani leli icala elikhona khathesi leli likhangele yena ngokwakhe kodwa siyazi ukuthi inxa ukuthi lokhu kwenziwa ngabemthetho meaning i-Congress lama-senators awukhangeleyo kungenzakala ukuthi impumela yakhona kungabi ukuthi uzabuya ejele kodwa impumela kube ukuthi uzavinjelwa ukuthi azame ukuthi abe ngumongameli phambilini kumbe ukuthi ayenze ezinye izinto eziza-influensa ipolitiki kuleli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Busane Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwelemelika edolobheni leNew York. Isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ukukhethwa kukanduna Fortune Jarumbira ukuba akhokhele idale le-Pan-African Parliament engancintiswanga kwamukelwe ngabanye kodwa abanye besithi bekungamelanga akhethwe. ukuxhaswana kwezizalwane zomhlobulo emandebeleni kuqhubekela phambili. Esinye sakhamuzi salahlekelwa zinkomo ezingamashumi amabili lanye, siphiwe ezinye njalo inkomo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.